Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 30. Namhlanje kungomvulo mhlaka 30 kuMpandula 2024 yimi uSthandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Now uthenga cash uthwele iUS dollar cash intengo yakho linganele sobathola umuntu ukuthi kuzolulwa kodwa nxa ubona ukuswayipha bayakutshela ukuthi nje mhlawumbe ungaba $7.
Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende lokwehlisa isisindo salo semali yelizwe yezikhi.
Udaba lolu liyasethusa kakhulu and kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphephela khona.
Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumndeni kaMoyi uSelo Naro owayengumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokuxolelana. Ubotshwa kwesibili umsolwa ozenza udokotela obesephenduke empilo hospital elezigulane zokuzibazela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zikhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla kulandela inyathelo elithethwe nguhulumende elokwehlisa isisindo semali yelizwe yezikhi ngamachumi amane ekhulwini kudola lemelika. Ingcwethi yezithi kubangele ukuwa kwamandla ayo. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ngolesihlanu lithe imali yezikhi isilamandla amadola edlula kancinyane yangamachumi amabili lane 24.3 isuka phose kuchumilane 13.9 nxa iqathaniswa ledola lemelika. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala ngalolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Lokhu kwehlise isindo seZimbabwe Gold imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo seziqhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kathenga ngayo sesingathi sikhwele ngesigaba sekabili multiplied by 2. Ngakade ulutho luyi-20 zidi yasesolo kubo 40 kusiya kubo 56. So ngezinye indlela sokube lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezidlontolozile mhlawumbe emabhanga mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-one month. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzeka ngeduze kodwa ingadluli ivalwe kwangako. Kodwa okwenzakeleyo-ke ngolosihlanu ukuthi kwathiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuliwe zivile ukuthi umuntu ngakade le-1,000 kathesophala ukuthi ivalwa selayo isiyi-500.
Kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abaledola lemelika yiba lokhe bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo?
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-six siyakunazela ukuthi vele intengo sikhwelile. Vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala nxa uthenga ngecash uthwele i-US dollar cash intengo yakho linganele sobathola umuntu esithi kudolo luyi-$5. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bayakutshela ukuthi mhlawumbe uswayipha i-US dollar isingaba yi-$7. Okunye sokwenzakeleyo ukuthi ngenxa yokuthi izidi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asebekwenza kathesi abanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxa sebeguqulela kuzidi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi nxa kathesi irethi i-rafi 25 emashopamaneng 10.4. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhe ibe phezulu lutho ngade luthengisa nge-$10 uzalikhweza mebhati $12 kwenza ukuthi nayiconvesta ngo-official rate kumnike more money than 206 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba uthi abasathembi ukuthi bazasebenziswa yiphisa abantu okuzakhulunywa ngemanti endiwini okuzakhulunywa ngempelaviki wini njengoba bajuma abantu baphonga ukuthi imali sigugu ngokuthi wayilisa umuntu yaleso bhadalise ngemali ezitshela ukuthi ngihamba ngiyoda ngayo but sikuthi isinto sayo sesiyafikile ngayo inkathi omazowe lidoli bathengiswa ngabo $3.50 bathena bethengiswa ngabo $7 $8 kwenza ukuthi ngamlona ngizoswayipha nge-big equivalent afika aswayiphe imali ethe gaga kwezona xa iluza ivala umntwana asale ethizele ivali yasemitshana.
Lo umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekovulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebethumele amazwi enduduzo kumdeni kaMuyi uSelonare owayengumgcinisihlalo wecommission ebona ngokuxolelana elizweni eNational Peace and Reconciliation Commission. Bathi uNare yena owake waba ngumahluleli wenkantolo udlale indima enkulu ekuqhubeni uhlelo lokuletha ukuxolelana elizweni. Wobhobheleke leSouth Africa ngomgqibelo. Wakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini le ngo-2018 ngumongameli Mnangagwa njalo uchiye isikhundla lesinyakenye sesiyaphumula. Ikhomishini yakhe yaphatha indaba eziningi ezihlupha elizweni ezigoqela eyombhuqazwe wegugurawundi. Emazwini akhe induduzo awethulela mhla umongameli Mnangagwa uthe uNare wasebenza ngokuzimisela okukhulu. Abalwela amalungelo oluntu labo bathi ilizwe lilahlekelwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSen Svanda yena othi uNare kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Silusizi ngokwedlula kukababa uretired Justice uNare. Siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabusenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishini abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC, National Reconciliation Commission, ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasilama local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi yokwakha ukuthula okwayivele kukhona. Yena ke wafika kazange afika kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le gugurawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi nguye waba nguchelimana wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo, kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lo msebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo ke aphiwe ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananzwe njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe inhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ngama-national hero, bembona ubaba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.
Lo mnumzana uSen Svanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kwele South Africa sezethule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwezenophobia kwele South Africa loba nini lobangelwa zindlela ezisetshenziswa ngukhulumende womanyano ukuze amaphepha kulelo lizwe. Uthuso Khumalo sithulela lolu daba ngugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela maphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-internet okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-internet kugcwele abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulohlelo olufihliweyo lokwenqabela bokuza ukuphuma phandle.
Abantu kahle kahle abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely and bavalelekile phandle on the street, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association unkosazana Vuyani Hlazo uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Indlela okwenzeka ngayo ungathi into yakhona isile nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha okuyenzelwa ukuthi abantu basebenze ezindaweni be legal, which is okay, but inkinga esinayo ukuthi kuyenza abantu aba imajority abayiba ama voters ala ekhaya basizonde obazonda ama foreign nationals.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi
the department ye immigration kumele ibe ne improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku home affairs ayo extend amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu wa registered singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye Lawyers for Human Rights amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba wezenophobia uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunamashop abantu baseSomalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kweSouth Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisayi mall la ngothenga khona kungxoba nkulu oPick n Pay koShoprite, sengithenga kubo la ngamanani aphansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kweviki okangani kwenyanga ngingenamali ngikolodise, but angikwazi ukuya kwe-Pick n Pay or eShekazi or eShoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iPhalamende ukuthi abanxwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho wokungena elizweni.
Asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa ngenhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luzaqedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unaim Kassem omunye wabakhokheli be-Hezbollah kwele-Lebanon uthi bazaqhubekela belwisana lele-Israel kulandela ukubulawa kukaHassan Nasrallah libutho le-Israel ngolwesihlanu. Ele-Israel lihlasela njalo kwele-Yemen lapho elithi lilwisana lamaHouthi elithi baphosela amabhomba elizweni labo nelwandle okuhamba khona imikhumbi yakwamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu abangamachumi phose amabili 17 badutshulwe bafakwele South Africa ezindlini ezimbili emaphandleni esabelweni se-Eastern Cape ngolwesihlanu. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba abantu laba badutshulwe bezihlalele ezindlini zabo. Amapholisa athi asahlolisisa lolu daba. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, abezindaba beAssociated Press babika ukuba abantu abedlula ikhulu i-112 babulewe lizulu lesikhukhula iHurricane Helene eFlorida, North Carolina, South Carolina, Georgia nezinye izabelo. Kubikwa ukuba abanengi badingwa ngabahlenga abantu labo abahlangothi lukahulumende ole Federal Emergency Management Agency kumbe ifema kulabanye njalo abangelamlilo wamagesi. Umongameli Joe Biden namhla wethule umbiko othi bazama ngamandla wonke ukuhlenga abantu abalokhe bephakathi kwamanzi amaningi njalo bazadingela ukudla bonke ababhekane lomonakalo lolunye usizo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi izulu leli libachiye bengelamlilo wamagetsi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Chaka Chabalala ohlala eGreenfield eSouth Carolina.
Ngicase nge-first day angithi belineda plan vele cisitomsaka sifike ucase kwanethimu evula yena kwimoya yowathi oyosihluphulele lapho. It was too powerful, so bekunomoya onzima lahle isihlahla amagesi kuwile intambo zisemgwaqweni isihlahla ziwele phesi lezinye lokhu zihlenga entambeni zamagesi.
Singathi amanzi-ke alizange abantu begalule khona?
Cha, amanzi ebengekho that much, but izulu beliningi but akunagalula drows are not awekho amoshakalanga kakhulu. I-problem igesi.
So manje lizangathi sikungela magesi?
Ndoda, lokho sihleli sesingethesday akula gesi, asiyazi igesi. Silokho silunguza sivula amawindi, silokho silunguza phandle. The way only way ukudla sidla sipheka phandle ngenkuni khokhwane kwekhaya.
Kuzima kanganani khona ujabalala?
Ah, ndoda, kuzima. Ngize ngipheke ipapa lana elokhuzana ku-grill eso.
So singathi nxa sikhangela sibili izulu leli belingesabeki yini nxa likhangela khonapho ngokona kwakhona?
Bekusesabeka. Ya, umoya.
Singathi
amanzi.
Lokhu wazalwa vele uzakubone lokho.
Hayi, bathi bona abakwaziyo bathi kumele kuthiwa kuhugo, bathi lokhu phezu kukahugo.
Kutho ukuthi bekunzima sibili kakhulu.
Yakhona.
Singathi-ke abanye babone ngani bekuyi-tornado enkulu etshaye edlulisa 250 miles zisuka eFlorida. Kambe ukuthi umoya kade ukhona kungabe kuveza khonokho?
Yes, that iqiniso. Isihlahla ziwile ilokho ama-shingles lapha ezindlini zethu kuphefukile. Irufu zikholafeenangikhona we have to redo ilokhu zona irufu.
Singathi vele uphahla lwendlu lubhidlikile sibi?
Yes, yes.
Izikolo-ke zivuliwe kumbe zivaliwe?
Hayi, ziyavulwa njani njengoba baqeda ukuthekisela nje manje bathi bona they will assess again on nge-Wednesday ngoba anti abantu abanamagesi akula intanethi akula lutho so isikolo anti naso silamagesi. Sami lapha kunzima sithole nzima sivuye ekusele emsebenzi asihambi ngoba kunamagesi.
Lo ngumnumzana Chaka Chabalala odabuka eZimbabwe ohlala eGreenfield eSouth Carolina obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kwezempilakahle odokotela bathi kumele abantu beqaphele umkhuhlane wobhova osubulele ababili kobulawayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ophethe uhlangothi olubona ngezempilakahle edolobheni leli udokotela Edwin Mzingwane uthi ababuliwe umkhuhlane lo ngabadabuka eCholocho abaphuze ukuyadinga uncedo ezibhedlela. Uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Umuntu lakho ukutshisa umzimba angathi uyavimbana kancinyane, athwale nzima ukuginya, abese xoza indenda kakhulu ngenxa yalokho kwehluleka ukuginya, amathe abe ngasenelisi ukuwaginya, lokungafuni ukwesaba amanzi kumbe ukuzwa ubuhlungu nxa ethe wabona amanzi wazama ukunatha amanzi. Lapho ke kuyabe sekusekugcineni, ungabona umuntu esesiba lezibonakaliso zomkhuhlane kukalutshwane ukuthi asile. Ngakho ke siyakhuthaza uzulu ukuthi okokuqala kasihlabiseni izinja zethu thina esifuya izinja, bese kuthi labo abazakuthi babe lomnyama wokulunywa izinja kasitshetsheni siye kwabezempilakahle siyebona ukuthi sihlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane wobhova.
Udokotela Mzingwane uthi kuqakathekile ukuhlabisa inyamazana ezingaba lomkhuhlane wobhova. Izibonakaliso zomkhuhlane wobhova zibalisa ukutshisa komzimba okungathi umuntu ubanjwa lufuba, ukwehluleka ukuginya, ukugxoza indenda, ukwesaba amanzi lokunye. Udokotela wezinyamazana uthi nobonga Chemajo uthi kulesikhathi okumele kuhlatshwe izinja amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane wobhova.
Kusetshenziswa amajekiseni ahlukeneyo ukuvikela inja kumkhuhlane wobhova. Inja ihlatshwa ile nyanga ezintathu izelwe, iphinde ihlatshwe ilezi zithupha isiyagalolunye kanye lenyanga ezilithumi lambili. Ngemva kwalokhu ngomnyanga omnyaka kumele ihlatshwe ngeqisi ukuze ihlale ivikelekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Grusen uthi izinja zakhe zihlala zivikelwe kumkhuhlane wobhova.
Nginezami ngiyazihlabisa but ngizihlabisa kovethu lovethu wami ngoyobulala izinja zami ngoye wezelapha ziphendi ukuthi zihamba njani, but kumele uzihlatshwe umkhuhlane wakho nonzima ntoba engakuvukela uzohambila nje. It's the right thing to do. Hlaba njengabantwana beni, hlaba nezinja, hlaba umkhuhlane asinasikhathi sakanje.
Uphenyo olwenziwe lonyaka yi-On the Deathspot Journal of Veterinary Research luveza ukuba abantu abedlula amakhulu amane babulawa lubhova minyaka yonke eZimbabwe. Inhlanganiso yezempilakahle eye-World Health Organization ithi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha 59,000 babulawa ngumkhuhlane wobhova emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka.
Kudaba olunye olwezempilakahle, umsolwa obotshwe ngeviki edluleyo wamiswa enkantolo esetheswa umlando wokwelapha izigulane ezenza udokotela esibhedlela sempilo, kodwa yena engafundelanga lo msebenzi. Umnumzana Taurai Prosper Vanuvawone ubotshwe njalo ngemva kokutholakala isibhedlela lesilamuhla. Ekubotshweni kwakhe ngeviki edluleyo, umnumzana Vanuvawone ozibiza njalo ngoProsper Mpofu wakhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ukubotshwa kwakhe namhla ngemva kokutholakala esibhedlela sinye kwenzakala ngesikhathi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights eselobele isibhedlela sempilo emela inhlanganiso yezakhamizi esithi isibhedlela lesi kumele sithathe amanyathelo okuvikela odokotela bamanga. Sixoxe lesikhulumeli sebulawa Progressive Residents Association unkosikazi Permanent Ngoma.
Njengezakhamizi zakobulawayo udaba lolu liyasethusa kakhulu, kusenza sibona ngani hlezi sisengozini. Nxa sikhangele impilo njengesibhedlela esikhulu bekuyindawo lapho esiphela khona, lapho singezwa kuhle khona, kodwa nangalolu daba kusenza sibe le mbuzo eminingi kakhulu ukuba nabangakodokotela abakhonapho abapretendayo abangekho emthethweni, and sesesabela izimpilo zethu ukubana sisafe kanganani nxa sikhangelwa ngabantu abangafundelanga ukuba ngodokotela.
Isibhedlela kahle kahle mhlawumbe lo hulumende ungathi kuyini, iwapha amanyathelo abamele bawathathe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Bona uqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lama-identification cards for i-staff sabo, ngiyananzelela ukuthi impilo yesi isibhedlela esikhulu. Kodwa na I think it will be easier nxa kulama lezithupha ezibonisayo ukuthi lowo muntu ngudokotela, lowo muntu ngunesi oqhatshwe isibhedlela, because hayi indaba leyi njengezakhamizi ayisiphathanga kuhle kakhulu kakhulu.
Lo ngonkosikazi Permanent Ngoma isikhulumeli senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe njalo legqwetha elimela inhlanganiso le unkosikazi Priska Dube.
Ukuzwa kuthiwa kulo dokotela ongasidokotela but owamadlwane okhona phana osebenzela khona phana kusikhahlameze kakhulu ngoba sikhangele thina ukuthi i-right to health ilungelo lezempilakahle ngendlela elibekwe ngayo kusisekelo sombuso u-section 76 liyileliyana ilungelo esithi it's an overarching right, ilungelo elenza umuntu ekwanise ukukholisa amanye amalungelo ngoba nxa umuntu engelampilakahle amanye amalungelo asuka engafezeki. Njengenhlanganiso ekhangele ilungelo loluntu eZimbabwe, umnyaka odlulileyo kumbe singathi from 2022 umnyaka odlulileyo lalonyaka sizuze ukukhonona kwabantu abambalwa ngendlela abaphatheke ngayo ezibhedlela esithi thina ngama complaints about the general lack of adequate service or increasing negligence ngendlela abaphathwa ngayo. Sibona ngani kuyangenelana lendaba inaleyo yokuba lama fake doctors or fake medical practitioners of some sort ezindaweni lapho kungamelanga bebe khona bese besebenzelana lozulu ngendlela engayisiyo okumele ukuthi umuntu afundile waqeqetsha ezikolweni zabe mpilakahle angaziphatha ngayo.
Lo ngonkosikazi Priska Dube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela inhlanganiso yabahlali bebulawayo eBulawa Progressive Residents Association. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi ngalolu daba. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani? Mina isikhalo sami Studio 7 bekungeso ukuthi ngifisa ukuthi mangabe sokuzovothelwa ukhetho luka 2028 nanoma kungabe kuthiwa iyona leyo zanu yakhona iwinile ngoba vele siyazi ukuthi siyavota siyenze yonke into siyenzele kodwa ke esikhathini esiningi kuvame ukuyina yona besinjene phela uhlobo befake umuntu okhuluma ulimi lwesiNdebele or ulimi lwesiVenda hhayi ukuthi belo befake umhlobo wamashona kuphela. Lokho bekuyisicelo sami Studio 7 ngoba kunje thina asikhulumi isishona but ma sihambe ezindaweni nje la sibe sithatha ukuthi hhayi vele singamashona uma wathi ngezimbabwe kushuthi ishona ngoba bazi ukuthi ezimbabwe kukhulunywa ishona kuphela ngoba selokho kwathiwa upresident ngoba vele umgabe watshala isikhathi esiningi ngoba selokho kwathathwa uzibuse umgabe waba upresident uzowakhishwa sekhishwa ngamasosha ngo-2018 bekulokhu kuye upresident ekhuluma isishona. So ukuze bebonise ukuthi hhayi ezimbabwe cha akhulunywa isishona kuphela kukhulunywa zonke indimi kunendimi eziningi ezikhona lapha ezimbabwe abazama ukufaka umvenda okanye umndebelo nobomsuthu noma umtonga noma uphi umhlobo.
Salibonani balaleli salibonani nisebenzi yestudio 7. Bazalwane bami lapha eZimbabwe sivele sizahlupheka ngoba amakhampani aphiwa amandla umgabe ukuthi amakhampani azibe so sizabe siloko sixabana lo mnankagwa ngento angayenziwa amakhampani bayenza abakufunayo nxa sebefika njengabantu bezinwa bale ngozi enkulu. Sathi kwelinda ngasikhuluma ngamanzi sisemasimini owayephethe ngaleso sikhathi wasitela ukuthi amanzi noma egeleza emgwaqweni ngawezini amanzi wonke asemhlabeni ngawezini abantu bayakhipha izimali zabo begebha amanzi abo izini yabe sifuna ukubachallenja ngalawo manzi ngenxa yokuthi yona iyazibusa futhi iyakwazi ukuthi umuntu ophila eZimbabwe kalawo ofisi yokuyakhuluma indaba zakhe nxa zezimhlupha.
Studio 7 salibonani lonke kuzindawo ngezindawo hayi thina siphilile. Mina nginesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yasengcono village Churudungu lasemabhonobhono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali. Besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuliyana ndawo kukhanye bakithi kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu.
Siyabonga olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.